Wathi wena mafiswana wena dlugudlugu bhathabhathu salukwa segezi inkomo ethandaza izibawu khona kwajani le emgungundlovu wathande kubize ngomeni makube njalo ke mfana wami makube njalo iqala ingoma kuphinde kube njalo na futhi. Zalina, zile lezo kakaba, yeni cheki jima lapo ina mandali.